Lana uhulumende sungulohlelo lokulisana lemikhaza kunyanga edlulileyo yebhengu kwanda South, izakhamizi ziyithimithi ezayitholayo ayeneli. Izitolo eziningi zemaphandleni kazithengisa imithi yesifuyo. Osokuthiye izakhamizi sithi ngabe uhulumende uyavula izitolo ezithengisa limithi emakhaya. Umnumzana Thato Makita izakhamuzi efumugo kwa-17 ekwanda South uthi lanqaba athola imithi yokulwisana lemikhaza evela kuhulumende nakenye ayizange yenela.
Lokhu esikuya esikulapha ngakho yinto esayiphiwa nguhulumende. Kungayisiwo uhulumende ngabe inkomo ziyafa, lakho kokuphiwa anti okuphayo uyacina esima lapha amakhona. Sibe sisithi ngaku uyatholakala, nxa ngaku utholakala kube lamakhemesi lapho kuyabe kuthengiswa khona, sikwanise ukuyazithengela. Oledola yakhe yakwanise ukuyathenga ukuze inkomo ziphile kakahle, izifuyo ezisiphilisayo thina lapha eGwanda kuregion 5.
Amazwi la asekele ngesinye njalo isakhamuzi sefumukwe unkosikazi Sibonile Gumbi othi ayisibo bonke abatholela imithi kuhulumende.
Sibele hluphonyana esibe sihlangana lalo ngoba kade kusiba nenkomo ezivela emapulazini ngapha sithi Kristu kade kusebenza ababizi amatikiti kade bengelawo. So umkhazalwana kulokhu ukhithika kodwa sincisane labo sabathi sabanika ukuthi labo kabathini kwamagcoke kwenzela ukuthi kuthi kwezindlu. Sibona ngani ngakuyaqhubeka kusenzakala ngeminyaka ngeminyaka ngomnyaka sithole singathi ukuthi sithole kwamahhala. Sithole nje kusondele eduze lapho esingasoze sikade khona amabhasi.
Umnumzana Tisetso Magubulelo uthi imikhuhlane ehlasele isifuyo ngalesi sikhathi sezulu miningi kakhulu.
Kule mikhuhlane eminingi lapha enkomeni. Imikhuhlane yakhona kulele kamsikini. Kule mikhuhlane edalelwa yimikhaza. Inkomo zisithwalisa nzima, especially nxa kule green angle. Imikhuhlane minengi. Esikukhalela kakhulu besikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyabisa sithengele eduze singathi hambi kachana. Ngoba singahamba kachana imali iyasitshaya, imali sithola nzima.
Ukhansila wefumugo umnumzana Ephraim Nyathi uthi uhlelo lukarhulumente lokuncedisa abafuyi benkomo ngemithi olwe-National Tick Bliss Program lusize kakhulu izakhamizi zeGwanda South.
Amathola amaningi ayesise amancane engasamunye unina bengasalandeli ngenxa yemikhaza kodwa sithe uhulumende singenele yasinika i-tick bliss liyana. Ngibona iy'nkomo eziningi lena ngaziveli and ziveli inkomo and amathola akona health aphila ayamunya unawe lochaqo kuyatshengisa ukuthi into eyenzakalayo into elonceda kakhulu ebantwini. Inkomo sezithiba ziki zonke.
Umqondisi kugaza lukarhulumente olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enat Mdlongwa uthi abafuyi benkomo kumele bathathe amanyathelo ngokunakekela izifuyo zabo.
Iy'nkomo zibulawa imikhaza enjengabo hard water, cold sickness, imikhuhlane yemikhaza engani ijahile. Esikuxwayisa abalimi ikubana ngalesi sikhathi inkomo zidibha viki yonke. Sibaxwayisa ukubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke, akungabi lokhuyana okuthiwa zibuye ezinye ziyahamba ezinye ziyasala. Zona ezeziseleyo yize zisala zithwele imikhaza.
Umdlongo ogcuzelelo wathi mbuzi lezimvu lazo zihlaselwe yimikhuhlane.
Okunye esikunanzelelayo okuba khona ngalesi sikhathi ukukhathaza inkomo ilokhu esithi i-food rot, lapho inkomo ezingane zibola khona amasondo ngenxa yokuthi indawo lapho ezihamba khona kuba manzi. Siyaxwayisa abalimi ukubana bangayenza lokhu esithi i-food bath lapho ezingena khona emnyango lezi bhathi ezingangena zinyathele khona bafake i-copper sulfate ku-footpath lawo izenza amasondazo aqine. Lo mkhuhlane ubhahile kakhulu kuzifuyo lezi ezinjengembuzi lezimvu.
Nakenye ngumpalakazi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Thembo Mohati wasungula uhlelo lokuncedisa izakhamizi nemithi yokulwisana lemikhaza. Phansi kwalolu hlelo isakhamuzi sinye ngasinye saphiwa ikilogram elilodwa lomuthi wokubulala imikhaza lohlobo lwe-tea crease. kuzenja lomgwaqo omkhulu osuka kobulawayo seJohannesburg uvaliwe izolo ebusuku phambi kwewesinikiseni umfula ombembethe ulandela udilika kwengxenye yebholoho le-Rogers Bridge ngemva kokuna kwezulu eliningi. Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi lo mgwaqo uzavalwa kwesikhathi esifitshane ukuze kuhlolisiswe umonakalo. Lokhu sekudale indwendwe ezinde zezimoto kulo mgwaqo, kusalindwe umanjiniyela ukuze kuhlolisisa leli bholoho. Ngimele umsakazi we-Studio 7, ngiSefu Mugwe, eGwanda South, ngu-Abet Ncube.